eZimbabwe lilokhu lingemukelwa ngamanye amazwe okwenza amathuba okweboleka imali abe malutshwana. EleChina yilo lodwa ilizwe elikhanya eZimbabwe lingadanela khona. Kodwa maningi amazwe asezithole esenkingeni ngemva kwekwehluleka ukubhadala izikwelede zeChina. Njengesibonelo, eZambia kubikwa lilakho ukuthathelwa igceke lendizamtshina ngenxa yesikwelede sakweleChina. Omela isigaba seBinga South edale lephalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda webandla le-MDC uthi izivumelwano zeChina zifana lengoma emnandi ekhala ingasoze ikusuthise ngalutho.
Amadili aweZimbabwe leChina lapha into eyenzakalayo kande ukuthi okwakuqala indlela abuya ngawo, indlela akhulunywa ngawo, akhulunywa ngawo angani yinto emnandi ongazake kubonakala, angani siphiwa mahara. Leso kuswelakala isikhathi sokuthi abantu becubungule-ke lawo madili ukuthi kanti vele isiphetho sawo yikuyini, thina siphuma nani, amaChina ehamba lani. So ngenxa yalokho-ke le-corruption etholakala phakathina kukahulumende kwenza ukuthi amadili ananxa ebuya engasayi sebenza lapho kufuze kusetshenzwe khona. Mbona ngani isiphetho yokuthi njengelizwe sizakhahla.
Olwela ilungelo lezisebenzi umnumzana George Ngiwane owake wakhokhela inhlanganiso ye-ZCTU uthi uhulumende kumele azise uZulu imininingwane yezivumelwano azenza leChina.
Into ekhona ukuthi abantu kumele bafunde, asazi ukuthi indawo esithathwa njengebathatha njengezula thina ngathi asiwo abantu abaziyo abazi lutho angani vele siyizinto amadeyz anje. So nxa kuyizinto zabantu umuntu uyahlala phansi labanye asithi kumbe ngayisithi zabo eChina kule kwazi ukuthi kumbe i-cabinet decision yakhatha lokho ama-members of parliament are involved nabantu nje kule kwazi ukuthi hayi siwa nxa kusenziwa lokhu lathi siyakwazi.
Osekumangalise abanye ngezivumelwano zeChina yikuthi kade kwakhulunywa ngazo kusukela ngensuku zikamongameli Mugabe kodwa kungabi lalutho oluphumayo. Omela isigaba sebulima West edale lephalamende engowezanu PF umnumzana Dingumuzi Phuthi uthi kathesi kulomehluko ngoba umongameli Mnangagwa ezaphuma lezivumelwano ezilezithelo.
Usacabanga ukuthi ubaba uMnangagwa ngabo-2005 wabo waba ngu-Minister of Rural and Social Amenities. Yikho kwaqala khona ukubonakala inhlelo ezinjengabo-RIA, Rural Electrification Program, lenhlelo zokubona ukuxhaswa kumbe ukuthuthukiswa kwendawo zezinduna. Ngoba ngumuntu lwana othi angakhangela lapha aya khona uhle angadingi ukuthi indlela izaba njani. Yini yabe isebenza kumbe ihamba ikhangele lapho kumele afike khona. Ngakho-ke sikhangelele ukuthi amadili wona la lama-China azafezeka ngoba sokunguye. Njalo kasikukhangeleni ukuthi ama-China ayevele kade evumile ukuthi hayi amadili silawo sibili sesingayenza kodwa asizoze silobelane phansi siqedisise wonke ama-contract ngoba akula lizwe elingasayinelwa ngumuntu oyabe sele 94-95 years. Yikho-ke ama-China labo njengamanye amazwe amaningi babekhangele i-transition utshintsho ukusuka kwenye i-administration kungena eyinye bengakhangelelanga kakhulu ukuthi kambe kungangena isikhathi.
Kodwa umnumzana Sibanda uthi ukungaphumeli egcekeni okwenziwa ekulotshweni kwezivumelwano zeZimbabwe leChina kuyasolisa.
Okwenzakalayo ukuthi kuyahamba okwizinto kwakhona kuyesayinwa khona ngale ukuthi sokusayiniwe ukuthula kwakho asikwazi ukuthi kusho ukuthi imali yabe ibuyile yayekele ukuqonda lapho ekho okufuze ukuthi yekhona kumbe njalo kagcina engasabuyanga ngenxa yesizathu esinye kumbe esinye. So-ke yilo udubo esilalo ukuthi sibe kwazi ukuthi amadili wona lawa kanti vele angaphi ngoba thina singezwa abantu bekhuluma ngedili into esiyabe sesikhangelela njengelizwe kuvulwa kwamafektari kuba khona kwemsebenzi yikwehla kwentengo yezinto kuphakama komkholomi nxa lokho konke ongasabanga khona thina sesicabangele ukuthi hayi imali zethu zingabe ziye kwenye indawo ngoba sesikujwayele phela ukuthi thina sibhadaliswa izikweleti eziyabe zathathwa ngabanye. Mbonakani ze-reserve bank uyazikhumbula lapho kwaphoke kuthiwa khona sokungumthetho wonke umuntu ohlawula i-tax kabe ebhadala izikweleti lezi kodwa kusaziwa ukuthi wathatha ama-combine harvest, wathatha ama-trucks, wathatha impompi ezavela endaweni ezitshiyeneyo ngubani lozibani lawo bantu bephila. kodwa bese kuthiwa khona ilizwe lonke kalibhadale. So yikho esingani siyakwesaba ukuthi amadilona lawa angabe siyezikhwameni zabanye abantu kodwa sokuthiwa khona ilizwe lonke kalibhadale.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika ukuthi izivumelwano zeZimbabwe leChina azila nkinga ngoba konke okufuna kwenziwa ngemali yezikweleti lezi kuzazibhadala kodwa.